Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC eza kuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi embi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho kumisa kumbe kudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi ikhomishini ye-ZEC ayiqoqanga kuhle inhlelo uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethu la kumthethwandaba uMonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balomthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethu lusemthethwandaba lwangena kulokho esikuthi yi-case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele luphathwe njani mhlaka-17. Njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhlaka-24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo. Sibe lathi sesiphendula mhlaka-28, ube usiyahlala-ke ngokugcweleyo mhlaka-8 kuyona le inyanga elandelayo. Ibhentshi lonke ele-Constitutional Court lizabe lihlezi-ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele. Yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi
ukuthi umthetho wandaba unqume ukuthini umiswe ukhetho na ukhetho lwenziwe ngedelimitation report eyakudala ungachasisela nje abalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo idelimitation ngoba idelimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amaward azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe idelimitation engayisiyo kumbe idelimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khona njalo siyakwazi ukuthi idelimitation ihlala iminyaka elichumi okutsho ukuthi iyabe izaba yiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazo isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela idelimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngobunengi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatch izano PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela ku A khona apho nje sisakhuluma ngendaba ze delimitation so thina isifiso sethu ukuthi imthetho wandaba unqume ukuthi hatch idelimitation leka ibekwe eceleni kukhangelwe i final report ye census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama wards bese bebekwa ngama constituencies bese sesiya ekhethweni
Hello ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Kolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we High Court udaba loku qonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho. Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalela ephalamende sebezabhadala imali engamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo eliloluhlu lwababhalisela ukuvota olwe voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe delimitation. Kolunye njalo edala udaba ibandla leZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwemanifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Salibonani ama Zimbabwe amahle Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli elokuthi ngikhulume ngeqiniso eliku ground iskhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 lwamo harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla eleza noPF sesikubone ukhetho lolu luyi walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela iformation of EMTC lolu luzaba lulula sibili ngakho ke ngithi hatshi sesiwinile njengezana uPF ama campaigns seqalisile eMartinorth. Ngikhuluma nje ama MP amanye sephiwe izimoto ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground yebo asikangeni ku level leyana esingake sikhangela ukuthi hayi gathesi sesiku gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yimanifesto ezanu PF kumanifesto sikhangela ukubana yikho lapho esiyalontsha khona i-national campaign program. Sisuka khonapho kuyabe sokuchisa sibili okumangalisayo kodwa kwakathe sesiqalisile from our individual efforts njengama candidates silama team achiyeneyo aku ground. Sikhuluma nje mina njenge candidate ezanu PF Binga North constituency ngilama team ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku ground aya campaigner bayahamba what by what we campaigner thina sizaba joina konapha emalangeni alandelayo siqeda nge trade fair siqeda ngokulontsha sesiqalisa ukuba labo ku ground sesihlala labo sesikankasa sikhuluma ngobuhle obeza no PF amanye ama MP eMartinorth labo sebeqalisile sibe sisonke ku PCC ephelileyo nge weekend wonke balethemba lokubana siyanqoba indawo zonke kuyakhankaswa ewange bayagijima kuma constituents wonke awiwange ungahamba etsholotsho bayagijima omama uMusa labo baba uKhumalo bayagijima ugijime uye lenkayi bayagijima uComrade Stars labo Comrade Stembiso bayagijima eLupana sikhulumi oNdlovu oNcube bayagijima eMguza bayagijima uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima amacomrades ethu wonke baya campaigner. So hayi iMartinorth kumnandi sibili kuyawineka and iZanu PF overall hayi sikhangela ukubana iZanu PF iyawina okule power ilizwe lonke. Ngabona thina siwa iconfidence eMartinorth asikhulumi eMashonaland asikhulumi eMidlands asikhulumi kubomashingu iZanu PF ikuwina kuphela njengebandla elibusayo siqhubeka siyaphambili siyakha ilizwe njengoba watsho umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana kudakwasho Musaka onxintisa ukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente ekubandla lezanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathebelele North umnumzana Mhlonipheke Ncube njalo ozancintisa kwesakhe isigaba yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku stage esilandelayo isokuthi kwenziwe okuthiwa yiconsensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1 bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza okuthiwa yiconfirmation party and then bese siya ku stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku ward A1 kuphumelele abantu ababili bazakuya ku stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe iconsensus kuza ukuthi ama stakeholders akule ward yibo bazakusho ukuthi hayi thina njenge bahlali baya kule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo kunjalo la ku constituents akukuthi uphumelele abantu ababili oyi 1 uza confirma noma uzakhethwa ngama stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu indlela lentsha eyabuya le party bathi ngcono kakhulu kulama primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obachayela emuva. Hayi siyabonga.
Alo ke ngumnumzana mhlonipheke incube umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebelele North obeqoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngenkulu. Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet ele site lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabonogada eFawcett zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka ezindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube owazithola esebhajile ephahleni lwendlu iceiling esakhiweni ayezama ukujontsha khona ubesemthethwandaba izolo. UDube wanamathela kuceiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibhayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingele lathi ku Studio 7 umzini omkhulu umzi wezindaba. Hayi yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona sibonga njalo. Hayi siyabazwa abantu bezana uphi. Kuthi vele batomye lomunye udonsela ingubo lakho. Kunzima eZimbabwe bazalani. Loba nje abantu bengayike lokuba kuphika bethe eZimbabwe kwacha kwacibe eZimbabwe kunzima. Ilizwe ngalibona selivalekelwa isiphofu kanti uyakusufuna ukuthi lize livalekelwe ngaba njani. Umuntu ongaboni ozwayo kodwa eZimbabwe usela njona isiphofu esoda. Kodwa uzabe lokhu besamile omalaki inkomo labo gawule labo Joseph labana abanye abalwela impi enkululeko bethi hayi eZimbabwe kuright akulantwela uhlupho la. Abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzela yona eZimbabwe. Abantu yiko ilizwe ubona seligcwele i-corruption kangaka ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile. Nanso kona manje i-corruption evezwe Al Jazeera leyo ikhomba bona abantu bezana uphiwe abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni la kuzwa uzwa abanye zokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelele emajele.
Ngibingelele ku Studio 7 obingelela nguMr DD Daniel Dube bingelela kuseGoli uzala kuseGwanda. Engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda. Angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha. Ngathi inkulumo yakho ikhunywa ngathi ngengane encane ezwalalelwa ezinye ingane encane njengaye. Abantu abakhulile emqondweni bangebe izwi inkulumo yakhe ngoba hayi lahlozi vele kakudingeki lokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule. Kodwa ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ukuthi bengalalela inkulumo le engalahlozi ekhulunywa uMagalela Mafa ingane encane bengathizeleni. Akazama ukuhlonipha abantu beMathebeleleni. Bakhulile emqondweni, bakhulile lasekuboneni lalokho abakubonayo bayakwazi. So engakukhohlisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana. Ahambe eyofundisa abantwana becreshi lokhu thina sibantwana becreshi sibadala. Uzolalela isayisi yakhe hayi thini dala sineke silalele inkulumo efana nalena. Ngiyabonga
Prodigs yawo lonke nje abasakazi nalibingelela kakhulu ngezwi lenkosi. Ngithi inkosi mayebelana ukusiphela indaba ezimnandi njalo futhi esizithanda kakhulu kakhulu mnango bekuthemba utswana idudume. Thanda ukubingelela isihlobo kanye nabangani mama wami Constance Ndlovu kobulawayo lapha necomplex enkulumane.
njani enkulumane complex laphana bese ngithile ngani yami nontokozo Nkomazana laphana kumama uMandlovu khonaphana ngisiza ngapha konswazwe plan training lele ukhulusa phumlane laphana bingelele ulungelo ingane yami laphana ukhulusa phumlane ngekugugwelo kwaGweru kosokwala unaMandlovana kukhuluza izithono mbisi ngithi ngezwile nkosi Philani badala bami Philani ngezwile nkosi nyabonga nyabonga basakazi labalaleli ngezwile nkosi phile kahle
Studio 7 zitshona njani nasatshona satshona Studio 7 Studio 7 sicela uncede eWard 6 man eWard 6 ePlumtree esigabeni sakwaKhem abafana bayatshaya abantu bayabulala kodwa kona umuntu obotshayo waqala kwafunikho etshaya ngabafana bahle batshaya bahle baphamba nekhanda yagcina sivulela umfazi sebephindile futhi batshaya omunye umfana futhi etshole nezolo wafa kodwa kulena umuntu obotshiweyo so thina sazi umthetho wathi usebenza njani kusasa uma sesithatha umsebenzi wabaphoyisa sofaka ezandleni zethu bazothina amapholisa Studio 7 sicela uncedo kuyethumelela abezindaba khona ngale sigabeni beke bekhuluma lezakhamuzi lezinto nalabo sobhuku sizwa ukuthi kuthwala siyabonga usafenda okhulumayo
salibonani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizitshe igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda ingabi ingxenye ngomthwakazi into ngiyabantu abakhumisa indebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
sibonge 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 basakaza amahle siyezwakala indaba siyezwakala ibambe kanjalo sibonga ngokudla kwendlebe sibonge laphana
Livuka njani Studio 7 omuhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ogalela umafa mina ngibona into erong ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela iTCC ukhuluma into eliqiniso emirani lebandla lakhe then indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thini ukuthi umqondisi xa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci khathisa ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani esithini uzafaka ama MP lama councillors kuphela ukuthi ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi ukuthi umqondisi ngomunye umuntu ozala idivision phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi ngaye khuluma ngendaba yobushona uyisithutha ngoba okokuqala yena nguyishona ngoba ngwakomoya akula show akulandebeli la komoya abantu amandebela komoya ngawunhliziyo nothi moyo umqondisi lishona so angasijeli ngokushona angasijeli ngokushona yena lishona uma galela mafa uright ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 njani hayi mina ngiyaphila ngiyaphila kakhulu mina ngingosaplayo ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngumthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshileyo kubozana PF abesindebeleni abanye abacatshe kubo MTC abanye bacatshe kubo TCC kodwa kabacatshelayo ukuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacatshele izisu zabo labantu ababo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga kwakathesi so khalela kakhulu uNkulunkulu ngabe uyasisiza sithole uzibuse kwamthwakazi sithi phambili ngomqondisi moya phambili ngeMRP yabo
njani umsakazi njani umsakazi Studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkeni asikhipheni zalo PF asikhipheni zalo PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanko kumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni zalo PF kunini 1980 abantu bethu abawazi obunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 lani lonke balaleli
ngiyabingelela ku Studio 7 sanibonani okhulumayo nguMancube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza ku Studio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngifisa lingise ngoba ngilalela izindaba zika Studio 7 ngizwa ezesishona angazenhlangane lezisindebele manje isishona ngani siyangiyeqa kancane okunye nyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyabe ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi
lawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezi zizalane zebelimelika eziyinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Difa waJabi Bangodube.
Asingakhohlwa kande ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi lizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama negotiations. Kungenzakala ukuthi ama negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulalana uhlangothi bengayihloniphi iceasefire le eyabihlongozwa noma le eyabicelwa. So iceasefire ayila guarantee babukandi ukuthi into engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela iMelika yona efisa ngakhona. Kodwa ke okukhangelelwe abantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi isizifaya le ayibe khona ukwenzela ukuthi ama peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo omubi kakhulu. Ubona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa ukuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa ukuthi bayaevacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igcile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igcile kakhulu indaweni ezifana lama duze lama government buildings, igcile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le ingaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenziswe kuhle kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu esudani lokuphuma kwabantu acishe fane ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuzabe lesikhashana mhlawumbe nxa bekavumelana kube lesikhashana sizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe laphala kulelizwe laseSudan kodwa abangaphusha kuphela ukuthi ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe leSudan abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha eSudan abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kanti kuvela kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe eziphedeyo so akuzanywe khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe leSudan
lo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesitha sidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.